Ezikolweni eziningi abantwana batshone behlezi ngoba ababalisi ababuyanga emsebenzini kuthi laba ababuyileyo batshone behlezi bengasebenzi bekhalaza ngokuncipha kweholo labo. Ukukhalala umsebenzi kwanamhlanje kuqondane lelanga lokuhola lona elize lingaguqukanga okwengezelele ukuthukuthela kwababalisi. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, uthi bakhangelele ukuthi inani lababalisi abakhalele umsebenzi lizaqonga kusasa.
The second phase of our job action was a major success today. Only 60% of teachers showed at work.
Isahluko sesibili sokukhalala umsebenzi sihambe kahle namhlanje. Inani elingamachumi ayisithupha kuhulu elilodwa, 60% lababalisi kuphela yilo elihambe emsebenzini.
Lokhu kugcizelelwe ngunobhala wale nhlanganiso umnumzana Fortune Chamela, yena othi iholo lababalisi alisathengi lutho ngoba intengo yezitolo isikhuphukile. Uphinde wathi sokumele uhulumende akhulumisane nenhlanganiso zonke ezimele ababalisi ukuze kuthuthukise impilo zababalisi.
Namhlanje kumhla ku-18 kuqala kwe-strike esibize ngababalisi betshengisela ngokungathabi kwababalisi ngokwenziwa nguhulumende ukuba aflathele angafisi ukuthi akhulumisane nababalisi ngomholo wabo. Umholo wababalisi ulokhe ufakwe emalini ye-RTGS okuyimali engasathengi lutho ngoba intengo zezinto zikhuphuka njalo. Ngalokho-ke ababalisi-ke bathi-ke kusukusela namuhla kuze kufike lwesihlanu abayi emsebenzini betshengisela befuna imali yabo ngohlobo ye-United States dollar.
UJamela uqhubeke ethi nxa uhulumende engathathanga inyathelo lokukhulumisana lababalisi kunsuku ezine ezilandelayo, abenhlanganiso zababalisi bazahlala phansi bacebisane ngenyathelo abangalithatha.
Lokhu-ke kuzaba kudanise kakhulu ababalisi ukuthi-ke amalanga la adlule kungabi-ke lokutshengisela ukuthi-ke uhulumende afuna ukuthi axoxisane nababalisi futhi-ke
ababalisi bathi loba nje inkokheli Atul ithe bakhalale umsebenzi kwamalanga amane bona balenhloso yokungabuya emsebenzini nxa uhulumende engazange avume ukubaholisa ngedola leMelika. Omunye umbalisi umnumzana Brighton Ncube ofundisa emaphandleni ukuthi njengababalisi iholo aliseneli ukunakekela imuli zabo.
Izizathu zethu ezimqoka, sifuna iholo lethu ngama-US dollar. Kwesibili, asisenelisi ukugcina imuli zethu ngoba iholo lethu lisiwa isisindo insuku zonke. Okwesithathu, i-interbank rate abakhuluma ngayo ayisincedi ngoba isilinganiso esisebenzayo ngesomsika omnyama. Ikanti layo amabhenki ethu kalawo ama-US dollar abakhona. Okwesithathu, asilani lezo mbangazwe, silela ilungile lethu njalo sizaqhubeka siqoqoda iminyango kumqhatshi.
Ababalisi bathi uhulumende uyenelisa ukuthi abanikeze iholo abalifunayo ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube waveza ukuthi uhulumende wenelisa ukubuthanisa izigidi ezilikhulu zamadola ngenyanga edluleyo. Imizamo yokukhuluma nomphathintambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima yehlule kanye lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena-ke oveze ngenyanga epheleyo ukuba uza kwengezela iholo lezisebenzi kodwa ethi iholo ledwa leMelika angeke alithembise. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.